ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Okulabanye abantu abakhala ngendlala, kube khona njalo abanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sithi imithethwandaba isisezandleni zebandla leZANU-PF ongani selidlelana le-MDCT.
Abafuna ukungitshela ukuthi iZANU le somehow has reasonable cause. Ukuthi iZANU le somehow has reformed. Today isikhokhelwa ngumnangagwa. Angikhulumi labantu abanjalo mina.
Kodwa baya kuphika abakubandla leZANU-PF lako-MDCT.
So ukuthi kutshela konke lokhu umbone wenza nje. Ivele into yabo vele babehave njalo when they are put in a tight corner. Base befakwe ekoneni sebefithizelwe ekoneni ngama-tantrums nje lawa abawenzayo.
Baqhubekela phambili abantu kwele Melika betshengisela emigoqweni kulandela ukubulawa komuntu onsundu lipholisa elimhlophe. Sizalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amakhulu amabili 174 sebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwenani leli sokulabafika phose amajumi amathathu 29 asebesilile. Kulabane esebabulawa umkhuhlane lo umemetheka emhlabeni wonke ejikelele osokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6,095,260 asebegule i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu lasikhombisa 369,789 ababulawa ngumkhuhlane lo. Kule Melika osokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 103,000 kunabantu abedlula isigidi lengxenye 1,771,000 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kunengi njalo okwenzakala eZimbabwe obekumele umongameli Emmerson Mnangagwa abikele uZulu ngesimo sohlelo lolu oluqhutshwa kungela suku lokuthi luzamiswa nini. Sokwedlule amaviki amabili uMnangagwa wabika ukuthi luzahlolisiswa ngokuya kwesikhathi. Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali ukwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathuza luhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onxoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi ayigcikwane kabalego lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwakuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonoko aqhubele phambili i-lockdown le njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe, ngoba kulanto esiyijakileyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijakwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebhethu likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Yabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesa akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba seduzane laba busayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle, ngoba kwathiwa abantu bazancediswa, akula muntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke ungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa.
Uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa.
Okulusizi ukuthi izikolo abantwana ungaze ukuthi ababuyele ezikolo. Imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini. So bazathelelana umkhuhlane kodwa vele aku uhlupho lwethu lukhulu kulalo kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho. So ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo. So ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu.
Umbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uyakusekela lokhu.
Izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando. Njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela.
Uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana.
Ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle. So abantwana babebekhangelwe bechekhwa nge-thermometer. Umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer. Njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphelitha afundise. Kodwa lokho ezempilakahle mbona ngani thiwa ababalisi kuzabathwalisa nzima. Njalo ukuthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi? Yona ifurniture njengoba vele kade isihlupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechilana izikhala. Nxa kuthiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifurniture ukuthi behlale bevule i-distance enjalo.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo.
Ukuthi azavula ninike la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa, nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle. Ngaleyo ndlela-ke thina-ke siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kathi simtshela khona. Lamhlanje ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi mabangethuki njalo bamangacabangela ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo. Kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni kungakalungiselwa ngezempilo yabo.
Umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo uNkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo. Uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvulwa kwezikolo eZimbabwe, hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana. Umthethandaba usanda kwethula ukuthi umanyano we-MDC Alliance akumelanga uvimbe ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Kuphe ukuthi lixotshe amalunga e-MDC Alliance edalela ePalamende. UMakhuphe labanye bakhe basanda kuxotsha edalela ePalamende uNkosazana Thabetha Khumalo, uNkosazana Lilian Timbios, uMnumzana Charleston Wende loMnumzana Prosper Mutseyami ababekhethwe nguZulu ngomnyaka ka-2018 bengaphansi komanyano we-MDC Alliance. I-Supreme Court yethula isinqumo esithi uMnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo, ngakho kumele kwenziwe umhlangano omkhulu wokukhetha uzangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuze sihlaziye ukuxokozela kumanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT. Sixhume uDkt. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaJamisa, uMnumzana Dan Moyo okubandla elikhokhelwa nguMakhuphe, loMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF. USibanda usungula lingxoxo.
Akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi, njalo kujongeni okusegcekeni ukuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa. Kodwa okuqakathekileyo ufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili, njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe ePhalamenti nakwezinye iy'nhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke ebantwini. Akusindaba yezikhundla leyi, yindaba kuphele yokuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele ukuqhubekele phambili. Khonoko yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo ikho lapho President Jamisa abe mikhona uzale ezabe uzala emilapho. Pheli ikhothi ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhyana. Ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Ye, cela ubambe khonapho ke isipanda simise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola kukhona kwenziwe. Wena ungathini nesinqumo somthethwandaba?
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokhu esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu okukhulunywa ngudokotela Sibanda ukuthi amakhosi akhetha izizana. Yethu bona yibo abahamba emakhosi lesiyo aphila i-decision eyayenziwa yi-High Court last year. I-High Court yasula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele ongamelanga vele azabe ngu-acting president. Ukuthi wafika njani lapho vele according to constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba yinto vele eyaphomba ukwenzeka from in end. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to your said powers abesejika hayi because ma court nizani that's why lisenza njalo kuyahlekisa lokho especially when it comes from umuntu olilawyer oligqwetha labantu abafundileyo kakhulu abanye bamam advisor angazi ukuthi bam advisor ngayiphi indlela ngoba put after court case they are just losing because they seem not to understand umthetho iconstitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandela bazothini manje mase bekusilizwe isho ukuthi okamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sekungamandlwane ke mase kungene kona.
Ye, wothi ke ngiye kubaba ubaba uJuma uJoseph Juma okubandla leSandpaper baba golide lapha kuthiwa ke kule sandla semfene lapha
kanti izami ingena ngabe mbana ngibakhorete kuhle futhi khonapho. Point of correction yami ukuthi kona bengathi izani ethu leyo kuthiwa yizanu PF ngoba ibambanisa i-PF Zap lezanu uJongwe kube sesithi yizanu PF yilo ibandla elikhona. Bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko uBrahim lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthethandabeni kumisa i-MDCT ekhokelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7 million leyana e-parliament. Bawuqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi kona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu PF. Pho ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo kube sithi ehlangothini lwabo. Bayeqabaqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu beyo singena ngaphi. Udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana emthethwandaba. Izanu beyo thina sihlalele sikuma-terrace sinjengalaba abasupportayo sikhangele inguqu idlala. Asikho thina phakathi laphana. So singafakwa thina phakathi njengezanu PF. Abaqhudelane khona phana bona bebodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party. Iparty esiyaziyo yi-MDCT. Yes, yaziyo eyavela kubaba uTswakirayi. Yikho esikwaziyo. Lokwani kwe-alliance yakwazi ona kwabuya amaphathi amaningi kule PDP ekabithi kulelokuzenikuleloyani i-MDC 2000 ngiyabona ekajobs khala. Kusobeya le MDC Green ekababa u-Welshman yikho okwafuma kona i-alliance leyo. Iparty esiyaziyo thina iparty eka-MDCT ekababa uTswakirayi ekumele ngabe vele kuhle kuhle ikhokhelwe ngumama
makhulu.
But sina sikukhangele ngabadlale khona ngalo umtsoro zabo bengasifaki thina njengezanu PF phakathi.
Ye, baba Sibanda.
Wazi ukuthi Gibbs udibona ukhonayo ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mudingi omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale. Akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi seGugura Hundi. Ngithe ngizala ngesikhathi seGugura Hundi ngibone kusenzakala ukuthi mina ngabona u-anti bami bethathwa ngamasosha besiya hlukumezwe egangeni. Ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngombhobho we-AK-47 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni. Kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa ebhareni. Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu. Izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu. Izanu le siqeda abantu kusukela ngo-1980 kuze kufike namhlanje. Patrick Nabayama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhotha lokhe manje lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana. Angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa. Ya angikhulumi labantu abanjalo mina, I want to engage. Ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu. Hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity. Mina no am alive today ngoba amasocha athe efuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years. Amasocha abekhokhelwa ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo. Bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains. Simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu weZimbabwe onozela nje lomakhupho sekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yiko kathesi lomfowethu wezano uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa ngumakhupho wabona abantu beZimbabwe bayakwazi lokhu man awangeke bamoshela isikhathi sabo izinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni wathini ubani le ndaba lakho. Okulendaba yikho lokhu ukuthi abantu balabakhokheli bawaziyo ukuthi kabalandela umnangagwa and yikho lapho esikhona. Nxa uzaphikisana lezenzo zami, hamba uye buyale 2 million votes. Wathi ngikwehlisele man. Hamba uye buyale 1 million.
Yeah, alright.
And then after that, ukhamba uye buyale abantu bonke abakithi ababulawa izanu labo umnangagwa. Do that.
Yeah, siyakuzwa Spanda, uthi sibise ubaba uMoyo.
Awumangalisi Gibbs, imodus operandi yabo laba ba. So ukuthukuthela konke lokhu umbone kwenza nje. Ivele into yabo vele ba behave njalo when they are put in a tight corner. Manje bepakwe koneni refitizelwe koneni. Ngama tantrums nje lawa abawenzayo nje. Ngamandlwane nje ukwenziwa zingane lokhu makuthi ukukhathlela isithwala esiphekwe ngumamakhe senhlabathi. Abese throw ama tantrum afana lala esiwabona kumkhululeko. Iqiniso ukuthi 2.6 million le yakhuluma ngayo was because ama resources ayifanele ukuthi aye epartini. And remember abantu abavoteli MDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama lies ngamanga babewatshelile. So ubusela akudefendeki mfowethu.
Lapha besixoxa lo dokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Danny Moyo okubandla elikhokhelwa Nkosazana Thokozani Khuphe, lo mnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubekela phambili ukutshengisela kwabantu emigoqweni kwele Melika, osekucelwe amasotsha ukuthi angenele kwezinye izabelo kulandela ukubulawa kabuhlungu komuntu onsundu uGeorge Floyd eMinneapolis. Abansundu abazonde okumangalisayo sebephathisana labanye abamhlophe abazonde kabuhlungu ngenxa yokuthi bathi kulobandlululo kwele Melika. Sokubhidlizwe izakhiwo endaweni eziningi. Sokubulewe njalo ipolisa kwezinye indawo. Abakusekela obandlululo nabo sebengenele kudaba lolu. Umongameli Donald Trump uthi kumele izabelo zisebenzise ibutho ukwenzela ukumisa okwenzakalayo. Kulabanye abatshengisele esigodlweni sikamongameli abagijimisane lamapholisa izolo kusihlwa. Wabulele uFloyd usebotshiwe wethiswa icala lokubulala umuntu mahlayana. Uyabemetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa ungavinjwanga ngemfanelo. Siyaxolisa ukuthi lamhlanje asenelisi ukulethulela uhlelo lwezamasiko. Salethulela okujulileyo ngezelifa ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 thoza muhle zimpapo muhle yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus sixoxa lo perseverance nyathi owenhlanganiso yebulawayo progressive residents association Perseverance ngiyakwamukela kuhlelo yini umbono wenu njengenhlanganiso mayelana ngokukhuphuka kwenani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus elizweni
Umbono wethu njengenhlanganiso kubangelwa ikakhulu isimo somnotho ukuthi abantu bayazisebenza ngakho ke abantu bayaphula lo mthetho we-lockdown ukwenzela ukuthi bakwanise ukunakekela izimuli zabo njalo sananzelela ukuthi kuba lokubuthana kakhulu kwabantu ezindaweni kuma line awezulu kwamabhasi everywhere kuyalayinwa ukulayinela ukungena ema-supermarket ukulayinela yonke into eZimbabwe nje yikulayina so khona lokho kubangela ukuthi kungabi le social distance
Kulabo dokotela abasebebanjwe ngalomkhuhlane abasebenza empilo hospital uzulu kobulawayo ukuthatha njani lokho
Sina sithi kuma doctors lawo labo omongikazi kubuhlungu ngoba yibo abayamukela izigulane njalo yibo futhi abasengozini enkulu kakhulu sananzelela ukuthi akula ezibhedlela i-protective clothing eyeneleyo ebayenelisayo ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yabo
njengenhlanganiso kukhona elikwenzayo na okujonge ukufundisa abantu abakobulawayo okunengi mayelana ngalo mkhuhlane
siyazama kakhulu ukuthi sifundisa izakhamizi ngalo mkhuhlane kumawadi ngamawadi wonke nje angu 29 akobulawayo bakhona amamembers awe executive akhona ama flyers nama posters asethe afakwa okufundisa izakhamizi ngalomkhuhlane njalo silawa ama masks sithe sanikeza izakhamizi yebo yeyangeke kwenela wonke umuntu kodwa akhona ama masks sithe sanikeza izakhamizi ubana lawo avikeleke emkhuhlaneni lo osuthe wamemetheka
uhulumende ushilo ngempela ukuthi ukhangelele ukuvula izikolo kulesikhathi ili izwe lilokheli lwisana ngalomkhuhlane we-coronavirus njengenhlanganiso likubona njani lokho
sikubona lathi kufanele ukuthi kulandelwe imithetho yabe ikhulunyiwe nguhulumende besifisa njengenhlanganiso ukuthi kungabi labantu oro izakhamizi ezingabanjwa umkhuhlane lowo ngesikhathi sokuvula kwezikolo njalo ezikolo sifisa ukuthi ngabe kathathwa wonke ama-measures okuvikela abantwana
ayisekuzwile perseverance ceba ingxoxo yethu
siyafisa siyacela kakhulu ubani uhulumende ancedise uku-enforce ama-laws ikakhulu we-social distance siyananzelela ukuthi nxa abantu bemelele amabhasi awezuku akula social distance bese singenela-ke kuhlelo elokuncedisa abaswelayo ngokudla ngalesi sikhathi uhulumende angenele kulaba abaswelayo ku-food aid njalo sikhangelele ukuthi ezibhedlela uhulumende la ungenele unikeze omongikazi lamadokotela impahla zokugqoka ekuvikeleni umkhuhlane lo we-COVID. Ngiyabonga kakhulu.
Sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle sesifikile emaphethelweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Mthokazi omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lethu lanamhlanje uSihlwa. Njalo ngiyabengelela abalaleli umkhola libe lelanga leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngibala kuJobe chapter ka 21 verse ka 7 kusiya ku 9. UJobe uthi yena ababi baphilelani babe badala babe lamandla amakhulu na abantwana babo bahlale kuhle besekhona lenzalo yabo phambi kwabo imizi yabo kayikwesaba loswazi lukaNkulunkulu kalubatshaye. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele abantu abangalandaba loNkulunkulu kumbe ngathi abenza lobucuku kwabanye abantu, abantu ababe besenza izinto ezimbi lathi sibakhangele, kuyabe kungani bayaphumelela empilweni, ikanti labo abalandela uNkulunkulu lomthetho wakhe kungani kabaphumeleli? Ungakhangela isikhathi esiningi abantu ababe bengani bampofu yibo ababe bemthanda uNkulunkulu, kodwa kulabanye ababe bengani bahlakaniphi kwelonke umuntu besenza izinto ezimbi behlukuluza wonke umuntu, abantu bethi besifisa ukuthi ngabe lonyaka ingqomuntu lo yedlula kodwa umbono lokhe khona. Yikho lapho uJobe ayekhuluma ngakho ukuthi kanti uNkulunkulu yindaba abantu laba ubayekela. Ngathi lapha nxa sikhangela uJobe wayezibuza imibuzo ebuzwa ngumuntu wonke ophilayo, imibuzo ebuya engqondweni yakhe ukuthi kadade umuntu lo yenza into enje shuwa, uNkulunkulu kade umekelelani, indaba ungahle umtshaye ngombane kuhle kube kawani. Ngifuna sinanzelele ukuthi okokuqala uNkulunkulu ulendlela zakhe ayenza ngazo izinto, njalo uNkulunkulu uyabe beke izinto wazihlela ngendlela yakhe. Singananzelela umpostori uPaul, ngabe singathi uNkulunkulu wahle wamtshaya ngombane engaphenduki, ngabe kathesi asila umpostori uPaul owatshumayela ibandla? Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lesineke engxenye umuntu yena lowo mubi angaphenduka abuye kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabe emnika ithuba lowo muntu. Ikanti njalo uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esokuthi nxa esenike umuntu amathuba amaningi ukuze umuntu lo aphenduke, uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esizayenza ukuthi lo mubi abone laye uswazi lukaNkulunkulu. UNkulunkulu asusa ukumvikela kwakhe, ukumbiyela kwakhe emvikela. Ngakho kwesibili njalo kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe aso sikhathi sethu, uyabe ehlele izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi yena wazi yonke into. Izwi kaNkulunkulu lithi wazi isiphetho sento, into yakhona ingaqalisi. Ngakho nxa into isiqalisile uNkulunkulu uyabe sazi isiphetho sakhona. Thina esiyabe siphakathi laphakathi singasazi isiphetho, kuyabe kulokhu kusihlupha ukuthi hawu kanti indaba uNkulunkulu engenzi lutho. Okwesithathu, ufuna ukuthi wena kumele ume lapho uNkulunkulu athe ume khona. Nxa sikhangela uJobe kazange athuke uNkulunkulu, kazange aphenduke ayenze enye into, wama lapho uNkulunkulu ayembeke khona. Simbona elahlekelwa imuli yakhe, simbona elahlekelwa imfuyo yakhe, simbona eqalisa ukugula esiba lezilonda. Abangani bakhe besithi labane besithi thuka uNkulunkulu, kodwa kazange akwenze lokho. Ungabotheda lapho mekhona ngenxa yokuthi sokubuye ubunzima. Kumbe ucabanga ukuthi laba babe bazaphumelela? Abasoze baphumelele. UNkulunkulu ukubekile ukuthi abantu bakhe uyabavikela, abantu bakhe uyabanakekela. Lawe ke ngithi kuwe namhlanje, mana lapho uNkulunkulu akubizele khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abantu bakho abazwile izwi. Sikhulula amandla kaMoya oNgcwele ukubaqinisa laba sebebuthakathaka, baqinise uNkulunkulu banike amandla amatsha. Philisa laba abangezwa kuhle, egama likaJesu yathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Siyugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.